Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuga njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kuzibandlela 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU-PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethweni laba kamantshi eHarare ekuseni namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela.
Mawifonda kade bechaya ngawo ayathiyana kulama baton stick yandisetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots lentambo zamagesi noma isigodo noma lamacheni.
Ukufuthelana kuyaqhubeka elizweni, uhulumende ecothozwa ngokubulala lokuhlukuluza abantu abaphatheke ekukhalaleni umsebenzi wokuqoqwe inhlanganiso ye-ZCTU.
Sekuzaya ngokuthi abamakhombi bathwala yini abantu, ngoba i-CIA lesi besiqhutshwa kakhulu ngabantu abamakhombi labantu kade bevala imigwaqo owenzile abakade bevala imigwaqo abantu bengangele town.
Lanxa ukukhalala umsebenzi lokho kuphele izolo, akukaziwa ukuthi abantu bazabuyela emsebenzini na namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU-PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethweni laba kamantshi weHarare ekuseni namuhla esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UMawarire ngomunye wabantu ababambane lenhlanganiso yeZCTU ekuqoqeni ukukhalala umsebenzi okuqalise ngomvulo abantu bekhonona phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Amagqwetha akhe athi uMawarire uzalilandula leli cala. Abantu abangena kumakhulu bavalelwe ezitokisini sikhuluma nje phezu kwamacala okuphatheka kudlakela kumbe ukweba ezitolo kobulawayo laseHarare ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni ngomvulo. Amapolisa lamasocha abulale abantu abaphakathi kwabayisithupha lechumi ngokutsho kwabalwela amalungelo oluntu. Baningi njalo ababotshiweyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abagoqela amalunga eZANU-PF, awe-MDC labantu nje makhaza abazwamiswa enkantolo kuliviki. Inkulungwane zivikwa ziselatshwa amanxeba okutshaywa lokudutshulwa ngamapolisa lamasotsha. Iningi lithukuthele kakhulu ngocuku lukahulumende lolu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela ukhansila wezibarasekwa eHarare umnumzana Thamsanqa Gilbert Hadebe eseBelvedere Medical Center izolo ebusuku lapho athe bekugcwele abantu abalimeleyo abagoqela abantwana lasebekhulile. UHadebe uthi abanye bebelamanxeba enhlamvu zempopo.
Labo imbono ukuthi balimele kakhulu bakade ngibagijimisa esibhedlela ukuthi bazolatshwa. Izolo ngibuye ngabantu abakhona 11, ngasuka around 11 o'clock ntambama sengisiyaphumula. Namhlanje ngivukele phakathi kwe-ward futhi ngiphonge ufonelwa ngabantu ngibathwala ngisiza labo lapha. Lakhathe sinjengalokhu ngikhuluma lawe ngisesibhedlela nabo e-BMC esebelvedere kubulawayo road siya sizingene town.
Amanxeba abo anjani?
Mawiphonza kade bechaya ngawo ayathiyana kulama baton stick yandisetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots lentambo zamagesi noma isigodo noma lamacheni lamawaya. Ukuchaya kwabo kade bengakhethi noma omncane, ngoba ewadini yami kulomuntwana ole 10 years owachaywa echayela ukuthi umbhuti wakhe ungapi labantu abadala omunye ubaba embuye la entambama olenwele ezimhlophe lomkakhe ugogo bachaya bonke ugogo lo wayephezu kokuchaywa kade ele BP leshuga ukuthi ulale lapha wasina senika umbheda ngoba iBP yayisikhwelile kade sikhona apha omunye wangikhona amehlo wonke avukile ukuvaleka kwamehlo ukuvuvuka babechaywa konganama ngama-button stick nomukuchaywa khona ngama-chain imbambo lezi zazichayo ukuthi umunye lokuhamba kasakwanisi abanye bachaya even phansi kwenyawo umuntu uyabe sizama ukuvika ukuthi angalinyazwe emehlweni nomuntu angalinyazwe ikanda secina selimalani izandla zakhe khonapha ngikhuluma lomunye ukansela wasekuwatsana obuyise omunye owachaywa ibhulet laki langena la alisachayanga imbambo kodwa lichaye isisu sakhe esayitini
bebechaywa bengaphi
umfane bangikhona abanye bachayelwa ezindlini besithiwa linalidingani lingamadoda ezindlini zenu abanye babachayela ukuthi kulo abantu esibabone bengena lapha bebaleka muphumiseni ungabi uzathola kwenye ifamily uyabe sokuchaya umuntu wonke ozatholakala ekhona abanye bachayelwa ezitridini ukuthi lihambelani liyangaphi yini abantu abafaki isigodo abafaki amatshe ezitridini so umuntu ongachayanga yayiyinhlanhla yakhe kuleyi ndawo lapho engikukho duzane lesibhedlela lesi se-BMC kule ndawo eke yachaywa abantu namhlanje emini bethiwa kade bezihlalele bebathathu ebridgini baphongukulandwa baphongukuchaywa asazange ukuthi kade betshela ukuthi bebenzeni
umnumzana Thamsanqa Gilbert Hadebe ngukhansila wezibarasekwa eHarare ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 kusenjalo inhlanganiso ezizimeleyo eziphansi kwekhwapa le-Crisis in Zimbabwe Coalition sezicele umanyano we-African Union ukuthi ungenele njalo uphathe udaba lweZimbabwe kabanzi emhlanganweni wawo ozaqhutshelwa kwele-Ethiopia namuhla. Umhlangano lo ngokuhluza udaba lwase-DRC lapho uhulumende etheswa khona icala lokuqilibezela kukhetho. Lanxa ukukhalala umsebenzi okuqoqwe yi-ZCTU kumele kuphele izolo akukacaci kuhle ukuthi namuhla amabhizimusi azavula na abantu babuyele emsebenzini. Uhulumende uthi abantu kumele baye emsebenzini njalo uthi kulabanikazi bamabhasi abavume ukuthwala uZulu evela emalokitshini esiya emadolobheni kungelampatalo namuhla. Indlala ibikwa isibhahile ezindlini ngoba abantu bengasela kudla nanku besokulensuku ezintathu izitolo zivaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele waqala ngokumbuza ukuthi kuyathembisa na ukuthi namuhla abantu bengabuyela emsebenzini lezitolo lazo zivulwe.
Sekuzaya ngokuthi akamaqondi bathwala yini abantu ngoba i-stairway lesi besiqhutshwa kakhulu ngabantu bamakhombi labantu kade bevala imigwaqo owingi laba kade bevala imigwaqo ukuthi abantu bengangena etown. So nxa kukuthi amakhombi azahamba mbona ngani iningi labantu lizahamba etown ngoba abanye abantu sekulamalanga amathathu bengangeni etown lapha. So amatitsha besanda kuhola amashopi emalokishini amaningi bakhona baluphila kula lutho. So mbona ngani abantu sebephelelwa yikudla isinkwa into ezinjalo. So abantu bazafuna ukungena etown bethenga izinto zonezo.
Sizwe uhulumende esithi yena uzafaka amabhasi azathwala abantu kungelambadalo ukuthi baye emsebenzini. Ubona ngani abantu nxa ekhona amabhasi la bazasebenza?
Abantu bamele bezibuze ukuthi amabhasi akhona azavela ngaphi, ngoba vele angithi uhulumente kalayo icapacity, wehlile ukuran ezubuko. So kwesinye isikhathi ezinye izinto ezabe zikhulunywa nguhulumente I think ngamaphupho nje, ngoba ngiyazibuza ukuthi amabhasi akhona izathatha nga, unless ezathatha amabhasi izahaya amabhasi wabhatale. But kuko kungayenza phela nxa abantu bangafuna ukuhamba emsebenzini, anje kuyigcina kusuka lo msindo abantu beyachisa amabhasi akhona wona la.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo amasotsha ebengena ebusuku lapha ehlukuluza abantu, uke wakuzwa yini khona?
Well, singazi arare, but ngikubonile kobulawayo ukuthi abantu amasosha behamba ezitridini kuwomganini, bakhona abantu ekuthiwa bathayiwe ezitridini emganini emagwegwenya kwazi bathiwa bafike bathatha abantu nje bathi behlangana bezitridini bathi bekhipha amatshe lento zonke ezivala emgwaqweni. So bengingekezwa ngapha ebulawayo ukuthi bebengena ezindlini bethatha abantu, but ngiyakwazi ukuthi bebethaya abantu kade behlangana lapha emgwaqweni.
Abanye bayasola kakhulu indlela ukutshengisela lokhu okuhambe ngakho, besithi abantu labo bagcine besiba lodlame olukhulu kakhulu betshontsha lokunye okunjalo. Uthini wena nxa usizwa imbiko enjalo?
Well, kumele sizibuze ukuthi ngabantu abazenzeleyo bodwa yini, kumbe bekule sandla esinye esicatshileyo yini? Buza abantu abathi nxa singathi ngesilungu when the dust is settled, kumele sizibuze ukuthi kade kuhambe njani. Uzananzela ukuthi iHarare bekuthiwa kula bantu bezanu ababothiweyo nabo besemsindweni onalawo betshisa amabhasi. So kunenge okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi. Ngombono wami mina ngibona ngani kule third hand ekade khona isenzele ukuthi kube lomsindo into ezinjalo. So yibo bona labo abantu abalida abantu ukuthi behambe beluta, ngobuza manje ukuthi amashopu bevaliwe amashopu ona la amaningi, but bekuthiwa le ndlela ukuthi abantu bahamba besaha iminyango yonke into ezina. So konke konoku kuyatshengisa nje ukuthi ikhona enye into engahambanga.
Kanti bona labo abantu bezani okuthiwa bebengena labo besenza ubudlwangudlwangu, ngabantu abasekela iZanu PF okoqobo na, kumbe ngabantu abangasayifuni?
Yikho okulo mbuzo engathi kungaba nzima ukuthi siwuphendule nalowo ukuthi kube kungabantu abanjani, but kuyatshengisela ukuthi asinike siphonge ukuthi ngabantu be-MDC kade betshengisela, kumbe so bebuhlangene abantu bonke ama-criminal elements labantu kade bejemini labantu nje kade bebona opportunity yokuthi nxa kungasela abantu kule kudlwangudlwangu ngane lathi isitshonti. So ngokuya kwesikhathi I think abantu bazamele bezame ukuhluzisile ukuhluza sibintela leyo beyikhangelisise ukuthi kade vele okubangele ukuthi abantu begcina bentshontsha kuyini. Maningi ama-stairway ajali kwenzakala eZimbabwe, but awukaze kube lokuntshontsha okwenzakele njengakathesi, ngoba mbona ukuthi emalokishini ikhona ishopu nje leyi-1 eseleyo ingazange yagqekezwa. Ubusuzibuza-ke ukuthi kanti amapholisa wona ayebengaphi, behluleke ngani ukuthi bona bebavimba abantu labo ngesikhathi beshontsha khonokho.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Kaya Moyo uthi bayakunanzelela ukuthi abantu bathukuthele ngoba umnotho ongamanga kuhle.
The national economy is currently confronted with a plethora of challenges which have inflicted untold suffering on the generality of our people. Some of these challenges are genuinely linked to certain fundamentals that ought to be addressed, but also
umnotho welizwe awumanga kuhle osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo. Okunye kwalokhu kungalungiswa, kodwa okunye kwenziwa ngabomu ngabanye abantu. Ibandla lezanu PF licela ukuthi izisebenzi, osomabhizimusi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo besebenzelani ndawonye lohulumende ukuthuthukisa ilizwe.
Labor and non-governmental organizations to work up in sleeves with the government towards the achievement of a Zimbabwe we all cherish.
Umoyo usole njalo ukutshengisela kwe-ZCTU esithi kuqoqwe ngabantu abazama ukugenqula uhulumende kamongameli Mnangagwa.
The party is aware of subversive activities by certain individuals, political parties, civic and business.
Ibandla lezanu PF selibonile ukuthi kulabanye abantu amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo abafuna ukugenqula uhulumende. Ibandla leli lizakwenza konke okusemandleni alo ukuthi livikele umphakathi kube lokuthula. Siyananzelela ukuthi kulabanye abanini bamabhizinisi abafihla ezinye impahla ukwenzela ukuthi abantu bethukuthele bevukele uhulumende.
So that they can rise against the people's government.
Umnumzana Simon Kaya Moyo isikhulumeli seZanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7. Abantu abanengi balokhu besehluleka ukungena enkundleni zokuxhumana eZimbabwe kulandela ukuvalwa kobulembo beinternet ngohulumende. Lanxa uhulumende evule ubulembu lobo izolo, inkampani ye-Econet ithi uzulu ulokhu engenelisi ukungena enkundleni ezifana le-WhatsApp, iTwitter, le-YouTube. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umnumzana Gift Panda semiso yomsebenzi inhlanganiso yezifa ngemva kokususa amanye amalunga enhlanganiso le umkhokheli wayo engakwazi. Iphephandaba le-Herald lona lithi uhulumende wele-South Africa usekela imizamo kahulumende weZimbabwe ekuletha imali entsha. Zoku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngiyalibingelela maZimbabwe amahle, mina ngukhawunta. Into le esenzakala lapha eZimbabwe le kayiyethusa. As long as I'm in Sapila, I say Zanu Bantu and Kos. Kumele lokho lokwazi, livume likholwe ukuthi vele yimpilo kumele liyiphile. As long now sisele abantu bezanu negama lelithi Zanu. Li-expect okukhulu more than this. Uhamba kwalo mdala lo wathi mbani lo Munangagwa lo esiya khona le kuboRussia akula nto enothayilungisayo. Vele uhamba ngezikhali. Siyakwazi nje lonke lakwazi ndlelane lonke ukuthi vele iRussia ispecialize ngento zempi. Uyezidinga into zempi zokuzivikela kuphela. There is nothing else kwibhizinis leRussia. Into ezikhali kuphela kuRussia le, ngumbani ongakwazi ukuthi iRussia vele ispecialize ngento ezikhali. Into ezikhali kuphela. Njalo into yokubusa umbuso ukhokhela abantu kufuna umuntu olenhliziyo yomzali, olenhliziyo enhle. Isihawu yohawukela abantu. Weza divela umfowabo evele njalo bengelanhliziyo yobuzali umgabe. Bavela ndawonye, bavela bezintwenye, bayafanana. Abalanhliziyo yesihawu, balasihawu. Ohawukela umuntu, uzwela omunye umuntu ubuhlungu. Vele inhliziyo yakhona yakhitshwa kubo. Kwafakwe elitshe. Akube yisitrike esimkhiphayo, njengoba bekhiphe okwenzakale kumgabe. Akube yi-system vele emuntwini ongabusiwe kahle. Akustrayikele ukuthi aphume lo muntu nezizanu yakhe mayiphume.
Sanibonani ku-Studio 7. Gama lami nguNometha Ncube. Ngilana eSouth Africa. Thanda nje lami ukukhuluma ngelizwe lethu, inhliziyo zethu zibuhlungu. Bengithi inhliziyo yami buhlungu, but bonani buhlungu kuwo wonke umuntu ovela eZimbabwe. Sesifise ngani le nto yenzakale lathi sisekhaya. Ngabe uyikhuphula ipetroli le lathi sisekhaya mpela ngoDisemba, mbona ukuthi bekuzaba mnandi ngoba lathi besizabajoyina nabantu. Manje into ebuhlungu ukuthi abantu balwa bodwa, thina sikhona ukuthi ubuyele nawo wenza lokho okwenziwa ngabanye abantu. Ngoba laba abantu balwela thina, sinabantwana ekhaya, sinabazali bethu abasekhaya. Abantu bafa imihla ngamalanga, bafa abantu bezama ukulwela thina njalo ngo-1 August. Aphinde futhi bafile abantu thina singapha seSouth Africa, akukhona ula ukuthi uyehambe ekhaya uyejengisele. Ngoba phela uyasebenza. Into ebuhlungu kakhulu le ngoba abantu bazama ukulwela ilizwe lethu ukuthi lathe lilunge. Kodwa thina sikhona ukuthi sibuyele. Into futhi enye engizwisa ubuhlungu le, angazi ukuthi ilizwe lethu lizalunga kutheni.
Thank you.
singabeZimbabwe phela le nto yenzakalayo ayisijabulisi ngoba thini kakhulu thini iningi lethu abancane vele azange sisebenzise ukudla sebancane ama-90s sazale uhluphekeni sakhulele uhluphekeni kuze kube namanje walithatha umnyangakho ilizwe last year ngobutsotsi ezingathi uzokwenza into ezikhanya wavula amakhampani ngathi uzovula amakhampani uzothembisa imisebenzi kuze kube nanamhlanje alukho into thina siyithi nje abasha sithi le nto ezakale eZimbabwe into e-right kakhulu nje inkinga yokuthi asikho ekhaya ube sisekhaya laye kube sijoyina le nto eyenzakalayo into e-right kakhulu le eyenzakalayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe ungenza okufanayo, usithumele owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi zizatshengisela namhla esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe zikhonona ngokukhahlanyezwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxela omunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu, umnumzana Sebenza Ncube.
Izizalwane zaseZimbabwe ezizinze noma sithi ezihlala lapha eSouth Africa sifuna ukuyazwakalisa ukukhathazeka kwethu kuhulumeni waseZimbabwe esingathi ku-embassy noma ku-consulate lapha esingathi-ke sifaka khona izikhalo zethu zeZimbabwe ngakho konke okwenzeka eZimbabwe ngoba sibonile ama-videos sifunde ezindabeni ngaso sonke isimo esikhona esibhebhethiseke ukukhuphuka kwentengo yepetroli.
Singathi-ke nxa ukhuluma ngakhonokho kuyabe kulabantu abaningi kanganani emcimbini wendo?
Eqinisweni lonke sisazama ngamandla wonke ngoba abantu baseGoli banokufika mhlawumbe abanye bayithele ngobandayo kodwa-ke nesimo esenzakalayo ukuthinteka kwabazali nokuthinteka kwezihlobo emuva zonke lezi zinto ukuvana kwenethiwekhi kubathintile kakhulu. Sithemba ukuthi okwamanje abantu bazosukumela phezulu mhlawumbe inani lingafika lapho kukhulu okunye kuthiwa kuhluphe kakhulu ukuthi-ke izinto zonke lezi ziyenzeka kuphakathi kweviki ukuthi siye ema-embassy kuba phakathi kweviki kube nzima ukuthi-ke sithole ngoba abantu bonke eGoli bangabantu ababamba amadokho kodwa besibhekelele ukuthi abo-hundred and something abantu bengaya e-embassy.
Lifuna ukuyakwenzani khona ngale-ke e-embassy?
Thina sithi siyokweseka abazali ney'hlobo esibashiye emuva nathi singayikhohlwa njalo ukuthi-ke nathi noma sihlala sikwi-diaspora sisaseyizalwane zakuleli yalizwe konke okwenzakalayo okubathintayo nathi kuyasithinta. Abantu beZimbabwe bangabantu abanokuhlonipha okukhulu banengabantu abanobuntu kodwa ungazi babone besukuma besenza into ngokubambana kusho khona ukuthi-ke kunenkinga enkulu. So siye ukuthi kuhulumeni weZimbabwe akayeke ukuhlukumeza abantu uma besukuma bebhikisha bengaphethe ezibhamu yena ekhiphe amasosha namaphoyisa behambe beyohlukumeza abantu.
Umnumzana Sebenza Ncube ngomunye wabaqoqa uhlelo lokutshengisela esikolweni seZimbabwe ekwele South Africa namuhla. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika lazo zithi zizatshengisela ngokufanayo esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC namuhla. ti chabona malaba tish malaba hlabela ke kamnandi lapho sithi yena Kalanga Child ingoma emnandi ke ehamba leqembu lakhe lesinazo besigqibela izindaba zekuseni kodwa singake hlukani imthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili Umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU-PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethwandaba kamantshi ekuseni namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela ngemva kokubotshwa kwakhe izolo. Amakhulu abantu aphatheke ekutshengiseleni kweZTTU abotshiweyo lawo akhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Ukufuthelana kuyaqhubeka elizweni uhulumende echothozwa ngokubulala lokuhlukuluza abantu abaphatheke ukhalaleni umsebenzi wokuqoqwe iZTTU. Lanxa ukhalala umsebenzi loku kuphele izolo akukaziwa ukuthi abantu bazabuyela emsebenzini na namuhla. Hayi ke sizigqiba khonapha ezekuseni kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asitibane ninjalo kweze kuseni kusasa lilami untungamile inkomo lichone kuhle.